Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 omgqibelo omhlaka 29 Mabasa 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Izizalwane zeZimbabwe esihlala eSouth Africa sezidlela evalweni kulandela amazwi kamphathi ntambo wezamapolisa walelo lizwe uMnumzana Fikile Mbalula owethesa abeZimbabwe icala lobudlwangudlwangu.
Iqiniso lona lingabe likhona kodwa lingelifihlakele kakhulu ngoba ungathi akhangela ifihla akufiki ukuthi amacala wonke adalwa lapha adalwa ngabantu bokuthi.
Isizalwane seZimbabwe esiyisigoga ngenxa yokubhaxabulwa ngamapholisa eBotswana sesise udaba lwaso emthethwandaba sifuna ukuhlawulwa imali engamapula ayizigidi ezinhlanu.
Ukunikwa inyama abantu besidla inyama bayakwanisa ukuyidla imigwaba yena leyana for 2 or 3 weeks thina siyabe sikhangelele isivuno sokuthi singasenze ukuthi umnyaka wonke uphele ngisidla umumbu but ukuthi ungaba lesikhathi sokuthi ungaba lo mnyaka wonke usidla inyama akwenzakali.
Kubulawa indlovu eseziqede isivuno sezakhamizi zedede. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izizalwane zeZimbabwe esihlala eSouth Africa sezidlela evalweni kulandela amazwi kamphathi ntambo wezamapolisa walelo lizwe uMnumzana Fikile Mbalula owetheswa abeZimbabwe icala lobudlwangudlwangu. UMbalula wathi abasuka kubutho leZimbabwe yibo abadala amacala obudlwangudlwangu behlome ngemibhobho. Intatheli izindaba yeZimbabwe esihlala kwele South Africa uMnumzana Mxolisi Ncube utshele iStudio 7 ukuthi amazwi la asefake izizalwane zeZimbabwe engozini.
Ya khona vele inkulumo ezinjengalezi zenza ukuthi besabe kakhulu lanxa nje kungekho esesikubonile as a reaction from abantu balapha. Kodwa khona ukwesaba kukhona kakhulu ukuthi okungenzeka kwenzakale lokho okwenzakale ngemva kokubana umeya waseJohannesburg la ekhulume inkulumo ecishe ihambela layo nabili.
Manje wena ngokubona kwakho kuleqiniso yini lokho kwakhulunywa nguMbalula?
Iqiniso lona lingabe likhona kodwa lingelifihlakele kakhulu ngoba ungathi akhangela ifihla akusikho ukuthi amacala wonke adalwa lapha adalwa ngabantu bokuthi. Akusikho futhi njalo ukuthi amacala adalwa lapha adalwa ngabantu bengithi abaseZimbabwe. Kungakho yena ufunga ukukhuluma nje into engathi mina yini kukhuluma lezi ezinjengalezi ezikhulunywa emabhawa. Iqiniso langikhona alikho kakhulu kangako.
Yena uMbalula bamthatha njani abavele eZimbabwe? Bona ungani yikuphosisa ukukhuluma nje kumbe ngumuntu vele ongathandi abantu beZimbabwe?
Angiyeke ngatsho ukuthi ngumuntu ongabathandiyo kodwa ungumuntu lwana ophonga ukukhuluma uqala ngokukhuluma athi secabanga. Umuntu othanda ukuthi yena azakale ngokukhuluma izinto engathi ngekhiphi awuni ngesilungu. So yindlela abonakala ngayo la.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani kukhona okunyaza kukhuluma yini okungagcina kufana lakhona lokhu okungafaka izalwane zeZimbabwe engozini?
Lokho ngicabanga ukuthi kuzokuya ngokuthi yena ebandleni lakhe kumbe ngithi kuhulumende bamphatha kanjani ngoba sizwe kuthiwa usehanjiswa ibandla eliphikisayo le-DA selimhambise enkantolo yezokulingana ukuthi le nto ayikhulumileyo isingamkwenza umemetheke inzondo ebantwini bakuza ikakhulu abeZimbabwe. Kungakho okuzokwenzakala lapho enkantolo yikho kuzokutsho ukuthi yena uzokuphatha kanjani ngemva kwalokho. Kodwa njengoba sinjile ukuthi indoda yakhona indoda ethanda ukukhuluma ithi sicabanga ngemva kwalokho sekungenzakala njalo ukuthi usengaqhubeka njalo ekwenza lokho.
Alo ke uMnumzana Mxolisi Ncube intatheli izindaba ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Kulesinye isizalwane seZimbabwe esesihambe emthethwandaba sesithi sifuna uhulumende weBotswana asihlawule imali engamapula ayizigidi ezinhlanu 4.5 million pula ngemva kokubhaxabulwa ngemvubu eqolo esetheswa icala lokujontsha. UMnumzana Khotso Nyathi usebenzisa isitulo samavili iwheelchair ngoba engesenelisi ukuhamba ngemva kwesehlakalo sanyakenye. Intatheli zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usipha lolu daba eseGaborone kwele Botswana.
Umnumzana Nyathi uthi wabotshelwa untshontsha nyakenye emzini weTlokweng koseduze leGaborone. UNyathi uthi wahanjiswa enduneni wayethelwa imvubu kanemhlanu phansi komthetho weBotswana. Lokhu kwabe kuqala kwendubo zakhe ngoba waqala ukuba nodubo lweqolo waze wagcina esehluleka ukuhamba. Wafaka esihlalweni esilamavili iwheelchair wayesayisebenzisa impilo yakhe yonke. Ngokunjalo uNyathi usehambise urhulumente weBotswana emthethwanindaba esithi ufuna ukuhlawulwa imali enkanye izigidi ezinye lengxenye zamapula i-4.5 million ngenxa yokulimala kulandela ukuthelwa imvubu. UNyathi wayebotshwe labanye ababili beZimbabwe bagotshelwa ukuhlala umnyaka ejele phezu kokuthelwa imvubu. Ekuphumeni kwakhe ugatsha lwe-immigration eZimbabwe lwala kumamukela esuka eBotswana besithi kaqale ayelatshwe. Ubehlala kwenye indlu esitishini samapolisa eTlokweng ngaphambi kokuba atshelwe ukuthi angeke asahlala khona ngoba ehambisa uhulumende emthethwandaba. UNyathi utshele iStudio 7 ngocingo ukuthi usexotshiwe emapoliseni ngakho siyazidingela indawo yokuhlala komunye umuzi phandle kweGaborone. Uthi uhulumende ucinulwe ukuthi uthathe inyathela lokumhambisa emthethwandaba efuna ukuhlawulwa. UNyathi wangena etshele evele esehluleka ukuhamba njalo uthi waqeda isigwebo evele esesebenzisa isihlalo samavili. Uthi okubuhlungu yikuthi uyehluleka lokuzigezisa. Amadokotela amtshela ukuthi umthambo owuchitha amanzi emzimbeni kanye lomgogodla wonakala ngesikhathi ethelwa imvubu. Khathesi ubesebenzisa ithumbu lokuhlonywa uma siyachitha amanzi esambuzini. Udaba lukaNyathi luza ngesikhathi kulokuqonga kwenani labezimbabwe kakhulu abangena eBotswana ongekho emthethweni bebhekana lokuhlukunyezwa ezandleni zamapholisa wasewugcinule abanye beZimbabwe. Amapholisa eTlokweni lapho uNyathi obegcinwe khona batshele intatheli zindaba ukuthi abanamlandu abawudalayo ngoba ukuthela imvubu ngumthetho okhona eBotswana. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 eGaborone kwele Botswana.
Siyabonga Martin Ngwenya. Abazingeli bedethe sebedubule babulala indlovu ezimbili ebesezithwalise nzima izakhamizi zalumango. Ngeviki edluleyo kudutshulwe eyakuqala kwathi ngolwesine kwadutshulwa enye njalo. Sixoxele sakhamuzi sakhona le umnumzana Stanley Torima ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Indlovu vele zisalise nzima kabuhlungu. Ngikhuluma kanje bazivulele in a space of a week kusukisela bebulala eyinye eduzane ledete emanew stains laphana lapho zazingena khona umhlambi the whole crow of at least 12 to 15 heads ziravaza ukudla kwabantu. So izoro ngikhuluma kunje so babulele eyinye emagoli khona ngale futhi indlovu that yazowela phakathi egame. Zisitwalise nzima inyamazana lezi.
Manje nxa zibulewe liyayithola yini inyama?
At least ukunikwa inyama kusincede lalutho. Siyabe sikhangelele ukuthi uhulumende yena ngokwakhe onguye umnikazi wenyamazana zona lezi ezame imizamo yonke ukubona ukuthi bengavikela njani inyamazana zona lezi because ukunikwa inyama abantu besidla inyama bayakwanisa ukuyidla imihwaba yena leyana for 2 or 3 weeks. Thina siyabe sikhangelele isivuno sokuthi singasenze ukuthi umnyaka wonke uphele njengumuntu but ukuthi ungaba lesiqalo sokuthi ungaba lomnyaka wonke usidla inyama kwenzakala.
Abakho yini abayithengisayo inyama yakhona?
Sokona kuyana ukuthengisa ukuthi umuntu ufuna ukuyonathi utshwala but ayithengiswa. Lokuyana onelight yokuthi ungaze ukhulume ukuthi kule nyama yendlovu ethengiswayo ukuthengiswa labantu babhema igwayi labanathi amasikadi amasezi konoko and akusho lutho vele nxa sikhangela impilo yecommunity konokuya.
Manje impondo ke zihanjiswa ngaphi ezendlovu? Zoneze ziyaba zibulewa.
Impondo ziyathathwa le campfire. Abe campfire then finally bayazisarenda kukobe national parks. Thina izakhamuzi ziyabe zidlelwe vele imali yangkhona is next to nothing vele kufana nalokuthi kuya kungela nix benika izakhamuzi vele imali yangkhona kasiyiboni. In other words into abanika yona abantu sokonokuyana kade ukuvuzwa okwenyama but inyama useless because inyama nyakwanisa ukuthi ngizibulalele imbuzi emzini wami kumbe even inkukhu ngidle kumbe even ukuthi ngishabe ingoma. So impondo ziyathathwa lo hulumende iNational Parks iyathatha bayabuya on the scene kuzothatha but eventually they say bayasalenda koko kwabantu beNational Parks we benefit nothing akulalutho esilitholayo kumpondo zenyamazana zona lezi ezizimazayo emasimini akulalutho esilutathayo.
Hello ke ngumnumzana Stanley Tori Maisakamuzi sedede ubekhuluma ekhonale edede
yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngisemaswingo eMwenezi West District njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Nkosana Nkiwane. Ngiyakwamukela kuhlelo Nkiwane.
Eh, sakubona baba Tungameli Nkomo.
Yeah, kunjani emaswingo eMwenezi kulezi nsuku? Kuyini okwenzakalayo?
Kulezi nsuku baba, ngathi sibhizi baba emasimini baba siyadobhadobha lokho esikutholileyo nje kuncane. Ngoba kube nohlupho nokuthi kube nezulu, izulu libe liningi kakhulu, izinto ziyabuya zatoda. Kodwa-ke hhayi laba ongathi basesidakeni hhayi batholile okungcono, laba besesheshebeni hhayi kumoshakele ngampela ngoba namanje kusatoda nje amanzi asagcwele indawo zonke.
Abadobhileyo kancane kuyini kahle kahle abakutholileyo? Ngumumbu, inyawuthi, ngamabele, kuyini?
Ngathi labantu abanikezwa indawo zokuhlala emaplazini kakhulu yibo abantu abangathi basesidakeni, bawulimile umumbu ngempela, nawe uma uhamba awuyawuncoma ngempela, ungathi yibo abazodobhadobha umumbu kakhulu ngoba hhayi laba abasethebehlebeni abalima onyawuda hhayi kukhahlele kusese kuncane vele ukuthi hhayi akuyenzanga kahle nomumbu wakhona, mara bazodobha nje abadobha ezitendini lapha emakhaya kancane.
Wena kwakho amasimu Nkiwane kuyini okutholile?
Ngingathi hayi esitendini nje hayi umumbu ngathi ngidobhadobhile ngempela, adobhile sizokudla umnyaka wonke ngempela.
Aha, sike sathi sikhuluma ngaphambilini wakhuluma njalo ngekliniki eliyakhelweyo, ungasitshela ngalolu daba?
Ya no Ntunga, kusho ukuthi kunohlelo laphana ikliniki yakhona ayikakakhiwa but isi-approviwe, yinto nje esehlelweni ukuthi siyakhelwa ngoba sibe sinekliniki ezisebudeni nesizihambele ebudeni kakhulu. So sincoma kakhulu ukhansela wethu ngoba nguye ozamileyo ngempela ukuthi asizamele ukuthi sithole ikliniki leyo. So ngathi vele kuyona yamaziki azayo nje kuzobe kuhlangwana nje kukhulunywa nje ngengqubekela phambili yakhona ukuthi ikliniki yakhona ngihamba kanjani ngoba amaplani konke nokuphegwa hhayi sokuphumelele ukukhomba ukuthi hhayi ngempela ikliniki seyikhona ngoba siyihambela ngempela ama-15-20 kilometers ikliniki. So siyancoma kakhulu ukhansela wethu ukuthi hhayi sisebenzile ngempela.
Iyakhiwa ngubani le kliniki? Usizo liluthole ngaphi?
Kusho ukuthi usizo lwakhona luphuma khona kuhulumende ngempela. Njengoba ngisho nje sokufakiwe ingodo lezi ezokufensela manje, uma izidina nazo zezikhona, hayi izidina umphakathi ushayile eziningi kakhulu. So nengodo zokufensela nefensi konke sokudiliziwe, sokusebenza ukuthi bafake ifensi kuqale nje ifoundation ba.
Bekuliphazamisa kanganani, kulikhathaza kanganani ukuhamba umango omude njengezakhamizi elisiya ekliniki?
Bekusiba buhlungu kakhulu kuthola ukuthi mhlawumbe umuntu ngesingizi sithi mbeni ku-critical situation ufuna usizo esibhedlela ngokushesha, kuthola ukuthi hheyi izimota mhlawumbe kazikho, ukuthi umuntu ayofika khona ngezinqola kuthatha isikhathi, kugcina luza nomphefumulo womuntu. So uma sesithola iklinika eduze ngathi into mpela enkulu ezosiza nomphakathi leyo.
Isibhedlela sona sikatshana okunganani?
Izibhedlela zethu zisebudeni ngempela, zisebudeni kakhulu, zisebudeni siyakuhambela ngempela, zikhatshana baba ngoba either singaya e-Bite Bridge or siye phesheya kukangwanezi khona bathi kukakhohlwa ngegama layo indawo ikhona but isebudeni nayo ifana i-distance yakhona ifana nje neye-Bite Bridge ngama-100-something kilometers.
Emakliniki belilawo belisithi lingahamba lithole kuhle yini imithi?
Hayi imithi iyatholakala kahle kakhulu, iyitholakala ngempela, hayi abantu bebesizwa kakhulu emakliniki, imithi besiyithola kahle kakhulu ingasela kahle, hayi imithi ngempela labantwana hayi bayalashwa ngempela, into yakhona iqhubeka kahle ngempela.
Aha, hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Nkiwane, siyabonga.
Hayi, nathi sibonga baba impumelelo le bakhona sithi isukuthi ngabe kuyaqhubeka laphambili kunjalo baba noma ibizwe nalo lidonsa kazima kanje kodwa hayi khona ukukhona ukubambekayo so siyakungcoma lapho lokho.
Lolobe kuluhlelo lwezemabhandleni ngixoxale sakhamuzi semaswingo eMwenezi West umnumzana Nkosana Nkiwane. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntunga melinkomo
ukama
lamhlanje ke kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithona lendaba sixoxa lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Bekezela amaduma fuzwayo. Okwakuqala ngiyakwamukela uhlelo.
Ngiyabonga futhi ngiyakwamukela uhlelo lwakho.
Abalaleli bengathanda ukuba kwazi ukuthi kanti ngubani uBekezela maduma fuzwa.
Mina ngithanda ukuthi ngingabuza njalo ngithi mina ngiyimi sibili uBekezela maduma fuzwa hayi omunye. Angizami ukuba ngomunye umuntu. Ngiyimi sibili ngendlela engicabanga ngayo lengenza ngayo izinto. Ngendlela engiyabe ngicabange ngayo mina ngokwami angithembi ukuthi ngingathi ngiya-influensa ngomunye kumbe ngezinto ngifuqa ngabanye abantu hhayi yimi mina ngokwami.
Uthando lwakho olokulwela ilungelo likaZulu livela ngani?
Obamaceni ngazibona nami sengisuza abantu sebesithini ngomuntu olwela amalungelo abantu but mina ngangibona ngisenza nje izinto engiyabe ngizibona ukuthi hayi lokhu kakuhambi kuye lokhu kakuhambi kuthi ngizithole lami sengiphakathi sengikhuluma ukuthi no into kayihambi kuye ngoba naturally ngizithola ngile iposition yokuthi nxa ngingabona into ihamba wrong ngiyibona ukuthi iza kuba wrong ngiyekele uku-intervena ngihlala ngilo mzwa ngedwa ukuthi but siyekele into ihamba wrong yase yaya yacina isiba wrong kona kathi kufanele kade singakwenza ukuthi into leyani ingahambi kahle. So ngagcina ke sengisizwa abantu ukuthi olwela amalungelo abantu olwela amalungelo abantu kodwa mina kuyinto esenhlizweni kuyiphathini yokuthi angivumi ukuthi nje into ibe wrong siyiyekele njalo sithi kuzakulungisa kuphela.
Ye siyabona ukubana ungomunye wabancintise kukhetho kubandla le National People's Party. Ungasitshela ke ngezombusazwe ukuthi ungena njani njalo ebandleni leli kuhamba njani?
Okay, ngisho ukuthi ngicene ngingena kuzo zina lezi ezombangazi. Kusukele khona lapho ukuthi inhliziyo yami ibumbane ilizwe leli lingaphathekanga kuhle. Elingaphathwanga ukuthi angeke sine sithuthu. Singathula into zihamba wrong ngokuphela ziyaphedangana. And oku-wrong okunyivele uhulumeni akephedangayo. So kuyadingeka ukuthi sicine singenele sibone ukuthi uhulumente wenza izinto ngendlela eyiyo. So yikho ukuzithola lami sengisenzisa ngisengena izinto zepolitiki ku-opposition particular. Ngingene kudala sikwipolitiki yathinki ngisasesikolo ecollege. Ngingakhokhela ama-students ama-polytechnic iZimbabwe yonke. Ngazithola sengiku-youth yesesele forum part of Zimbabwe. Ngasuka-ke lapho ngaya ku-MDC khona sesangena khona ku-MDC sahamba layo. Sase safika lapho esifike khona ngo-2016 yikho ukuthi ngitshintshe ngibone sokubuya leli bandla likamama uMduku ukuthi ukufika kwami kulo leli bandla njengokuthi sesizamile ngayo indlela efananayo over a long time sezizinto ngendlela efananayo. Maybe njengoba sokubuyelaba abatsha maybe kulento entsha indlela e-different esingayenza ngayo njengabantu abake badonsa lalaba abantu esingabafuniyo maybe singaxhasana lawo lathi sinekade sisilwa lalabantu maybe singaphuma lento engcono. And ephathini kathesi ngiyathaba ukuthi kuhle ukuthi iphathi iyakhulumisana lamanye amabandla ayo ama-opposition ukuthi kwenziwe i-opposition eyodwa. Bengivele ngingakhuluma ukuthi hayi nxa kusehlulo kwe-coalition ngayihlula sibili lonyaka hayi mina ngiyathiyana lakho lokho okumbangazo ngoba sale singayazi into esiyifuna njengabantu bezimbabwe.
Hayi isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa uZulu usitshela nje ngamafithane ukuthi ubafiselani elakusasa?
Yebo, hayi abantu bezimbabwe bafisela into eyi-one and ukuthi ke sithole ukubuswa okuhle. Siphile lathi elizweni elilezinto ezithile kakuhle. Into emqoka esingayibalisa ukuthi abantu bazibambeneni. bamba nemisibili singaqeqi esimene wonke ama depressive last law senzeni into yodwa ekhipheni sibona ukuthi singafaka omusa kodwa sisa ngapi phambili ngoba lokho esifuna ama telepathy ngiyazi ukuthi sokuthi sokuthi
hayi kwezwakala ayisibongile kakhulu mnumzane. Loke bekungumnumzana bekezela maduma fuzwayo olwela ilungelo loluntu ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisimamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz. Okwamanje ke sengilidedela emuva ngelichiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Yalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosazana Vimbayishe Muswaburi olwela amalungelo oluntu yena ohlala kwele South Africa eyisizalwane seZimbabwe esisakhulayo. Unkosazana Muswaburi uthi wadlwengulwa eleminyaka eyisithupha yisihlobo esesilisa esasihlala khonapho endlini. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu. Intombazana eyasemberengwa ekhuleleko Bulawayo. Ngizelwe ngumantini kodwa ubaba ubevele emberengwa. Khathesi okubuhlungu ukuthi asisakhulumela abantu abangamantombazana kuphela. Sesikhulumela labafana labo badlengile. Angithi indlebe kufanele ihlale ilalele umntwana ukuze ubone ukuthi kwenzakalani kwama-surrounding yabantwana.
Ngezinye indlela singathi vele umntwana oyintombazana kanyeke wachiwa labesilisa abakhona phendlini.
Yize ziseduze kakhulu yizo esifanele sizikhangelele ngelihlo eliqapheleyo. Asithi ukuthi sokufanele singathembi wonke umuntu. Thina njengamantombazana sike inxesi zame le relationship iyale ube lomntwana uzame kweyini. Kufanele ungene kweleyo relationship ukwazi ukuthi kufanele ngiqaphele ngoba nxa indoda ikhona ukuthi ingadlengula mina ngingumuntu omdala pho umntwana ingamenzani.
Awulabuhlungu ngalokho okwenzakalayo?
Ngangibuhlungu kakhulu iminyaka eminingi ngase ngikhulile ngaxoxa lobaba wami ngamcela ngathi ngiyakwazi ukuthi lisakhulumisana lezihlobo leziyane zangani kodwa into enzayicela ukuthi ngicela ukuthi ubaba lo ngingamboni lapha endlini ngoba inhliziyo yami isasebuhlungu kakhulu ngoba yena impilo yakhe yahambela phambili walobola waba labantwana wahlala kuhle kodwa mina inhliziyo yami yahlala ibuhlungu. Kodwa kungasenani umlimi wamthatha ngokuphangisa. Angithi ukuthi ngathaba ukuthi umlimi wayemthethe kodwa ngesikhathi umlimi esemthethe inhliziyo yami yayisibhodlile yayisixolile kodwa ngangingakhohlwanga. Mina abazali bami babele nhliziyo enhle kakhulu. Angizange ngabona ukuthi kwaba le ama-problem kakhulu le side leyo ye-family okuthi abantu bacina bengasakhulumisani ngoba bona babebhelieve ukuthi ayi bamshaye umfana washaywa kakhulu so base bebhelieve ukuthi hayi samshaya samkhuza bengazange babona ukuthi into le yayivele isingihleli mina phakathi kwendluzweni yami kodwa kungasenani namuhla angilabuhlungu. Abantu besilisa ngiyabanikeza ithuba lokuthi bazikhulumele udaba labo ukuthi udaba labo lunengaphi nami ngibenizwa njengomfazi ngilabantwana ababili khathesi ngibengazama nami umshado. Okunokuqakathekileyo ngifuna ukukutshela abantu besifazana ukuthula lokuxola ukuthola kuJesu ukuthola phakathi enhliziyweni yakho akulomunye umuntu ongakunikeza lokho.
Wenelisa njani ukukhuluma ebazalini yisasizo kuthiwa abantwana bayethuselwa ayisabe ngakhulumi?
Mina ngayethuselwa wangethusela kakhulu. Ngathula ngoba yena wangilengula isikhathi eside I think for about 4 months ngithuli. Ngathi ngihamba lo mama sasisekhaya emberenda. Umama wayefundisa kwesikoleni esiseduze lapho ekhaya. sithi siqaphumfula umama athi hayi ungakhangeli ngale ngoba sebona abafana begeza emfuleni mina ngithi ah mama akulandaba lokho ngoba mina ngiyakubona kakhulu ukubhudi izani bani sathi sifika ekhaya wacabangisiza wangibiza ke wathi hayi mntanami ngicela ukuthi ungacabanga ukuthi ngizakushaya wangincenga wangipholisa wayenza yonke into yathi ngicela ungitshele ukuthi ubusithoni nxa ukhuluma lenze yikho ukukhuluma kwami ke ngithi ngiqeda ukukhuluma umama wangithatha wangisa kumama omdala sathi nomunye umama omdala owayenceda abantu besifazana ukubeletha so wayehlalela abantu abesifazana emzini wakhe ebabelethisa sakuye wathi ngicela ungikhangelela umntwana ngoba wena ujwayele abafazi ukukhangela abafazi ngaphansi hayi wathi engikhangela kahle wakhuluma ukuthi hayi umntwana akasekho kahle i-point ayenza umamami azisole kakhulu wayengifundisa ukuba yintombazane wayema lapho angitshela ukuthi geza so geza so geza so kodwa engakhanyeli so inyanga zadlula engazange ngakhanyele ngaphansi ngenye into emfuna ukutshela abantu besifazane ukuthi nxa lo mntwana uyintombazane qaphela sebenzisa ilihlo leli khanyela umntwana into leyi ikhona into leyi ayisiyo story into leyi isi-reality
leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosazana Vimbayishe Muswaburi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
hayi siyabonga ke sithandekile okwakathesi ke ke sizwe imzwisa nje eyengoma kamaji u love more majaivan Bazongenzani ingoma kamaji ulove mama jaiva nesigqibela uhlelo lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa sezidlela evalweni kulandela amazwi kamphathi ntambo wezamapholisa walelo lizwe umnumzana Fikile Mbalula owethe sabeZimbabwe icala lokudlwangudlwangu izizalwane zeZimbabwe isizalwane seZimbabwe eseyisisigoga ngenxa yokubhaxabulwa ngamapholisa eBotswana sesise udaba lwaso emthethwandaba sifuna ukuhlawulwa imali engamapula ayizigidi ezinhlanu kubulewe indlovu ezimbili eseziqede isivuno sezakhamizi zedede olivalelisayo lifisela ubusuku obuhle igama nguChris Gande
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.